o e indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama journalists uma isenza umsebenzi wawo etholakale esebotshwa, ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudu bangathi esikopela ibhathaneli 1 bayabotshwa yini. So ke kuyafana labo nalaba ethetheni zezindaba.
Uzolo okuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapholisa.
Ibandla elithole amalunga eParliament MPC Alliance ngalezo sikhathi ukhuphe naye wayele MPCT la ekhonapho imincintisana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi azithatha over iparty yabantu abawinileyo.
Idale le Supreme Court linqume ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe ulelungelo lokufakaza kudaba lokuphikisa ukukhethwa kukaMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli weMDC. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo elihamba ngegama lokuthi The Mustard. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhuthaze uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapholisa. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhlanje eHarare ngenjongo yokuthapha imibono kaZulu phezu komthetho ozalawula ukusebenza kwentatheli zindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Kubika uGibson Bebe.
Emhlanganeni oqhutshwe namhlanje eHarare, uZulu uveze ukukhuluna kwakhe phezu kokuhlaselwa lokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zisebenza okwenza zicine sezisaba ukuveza iqiniso lalokho okwenzakalayo elizweni. Umphathintambo wekomiti yadale lephalamende ebona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Prince Dube Osibanda uthi uZulu uveze sobala ukuthi uhulumende kakumelanga abe namandla okuqondisa umsebenzi wokwethulwa kwezindaba.
Kade sibhoda khona abantu bayacaca ukuthi le ikhomishini kayibe ikhomishini ezimeleyo, ingabe ikhomishini yokuthi uminista wenza santando phakathina kwayo, kayibe ikhomishini eyakuba ikhomishini ezimeleyo. Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama-journalists uma senza umsebenzi wawo etholakale esebotshwa, ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudu bangathi esikopela ibhathaneli 1 bayabotshwa yini. So ke kuyafana labo nalaba ethetheni zezindaba ukuthi labo nxa besemsebenzini wabo bethe bayenza ababekwenzile kumbe bengakwenzanga ngendlela efaneleyo, kakufuzanga bejeziswe ngokusiwa emadani. Kufuze ukuthi bezijezise bona bodwa through a professional body yabo besenza self regulation kumbe self censorship.
Kuzele umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe ebona ngokulayela izikhalazo zikaZulu phezulu kwembiko yethulwa zintatheli zindaba uLofty Dube.
Besikhala ngokuthi umthetho untshintshwe kube yalokho esikuthi yi-co-regulations ukuzavumela ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingabotshwa ngendlela lokuhlukunyeza ngendlela ebezikwenziwe. Sifuna ukuthi intatheli zindaba sisebenze njengamagqwetha lamadokotela laba abalamakhansil abo akhangela umsebenzi wabo ngendlela abawufundela ngawo. Sithi ama-journalist labo njengathi ngama-professional ngesilungu kufuze bebe nekhansil yabo besebenzelane leZMC. Yikho besikufuna kakhulu lokuthi kungabi lokubotshwa kwentatheli zindaba lokuhlukunyezwa. Kufake emthethweni ukuthi bengabotshwa kodwa behambe enhlanganisweni zabo nxa kulento ehluphayo.
Umnumzana Tshenisani Ntungagwa ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko ngomunye okhuthaza uhulumende ukuthi engabophinta lezi ndaba mahlayana.
Mina bembone ikakhulu amandla kaminister akhona kubrief yona leyo. Okokubili ngihlutshwe kakhulu ukuthi khona kulezinye izinto ezifana nokuthatha information kuma public institutions. Lokho ayasathola ngithuba lokuthi ukuphume. Yikho sithi ngokuya kwesikhathi abantu bethu abamelanga beboshwe ngumthetho.
Into lezi ndaba uPascal Madiri uthi kusamele kwenziwe imikhankaso yokufuqa uhulumende ukuthi ahloniphe izifiso zikaZulu andibana nomthetho uphasiswe.
Uhulumende lo siyamazi engohulumende othanda ukubandezela ama-journalist. So ukukhitshwa kwamapholisa langokukhitshwa kwama-powers kaminister ku-bill efuna elungiswayo le mbona ngani ayisonto esingathaba ngayo okwakhathesi ngoba sizabona ukuthi uminister langamapholisa ukuthi azabe ekhitshiwe yini nxa umthetho lo uzopasiwe ephalamende.
Ngeviki edlule inhlanganiso emele amalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights NGO Forum yethule ugwalo oluveza ukuba ngomnyaka odlule amapholisa yiwo akhokhele ekwephuleni amalungelo oluntu lokuhlukuluza intatheli izindaba zisemsebenzini. Impumelelo yemihlangano yokuphatha imibono kaZulu phezu kwe-bill eleze-TMC ikhangelelwe ukuhlaziywa edayela ephalamende andubana ipasiswe ukuba ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Idale le-Supreme Court namuhla lethule isinqumo sokuba uNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli we-MDCT, ulelungelo lokwethula ubufakazi kudaba olwethulwa emthethwandaba ngomsekeli we-MDC othi umkhokheli webandla leli uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni. Izolo amagqwetha kaKhuphe ekhokhelwa ngumnumzana Love Mo Maduku aphikisane lamagqwetha kaChamisa akhokhelwa ngumnumzana Thabani Mpofu ngodaba lolu. Ukuthethwa kwalolu daba eSupreme Court kuzaqhubeka kunsukwana ezilandelayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngeze sisekelo sombuso welizwe kubandla leMDC umnumzana kucaca phulu ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Okunye mina ngwami okeke kungimangalisa ikhefu liyabe yi-court application, liyabe yi-court ehambe kubhalwe ama-affidavit. Emthethweni i-court ikhefu nxa isiya e-court, nxa kuzakuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi, uzibane wayengekho, uzibane wayekhona, siyazibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi. Kayandanga ukuyenze izinqumo zayo khangele amaphepha. So iyaphila ekhangele zonke zinezinjalo. Khona ngale e-High Court bekuthokozani Khuphe kazange wabuya wabakhona, kazange waya e-court. Okusho ukuthi isinqumo lesingaziphiwa yena wayengekho, waye-default. So umuntu wawini judgment ngulondoda ongu-first respondent, yena wayengekho. So amaloyizo-ke besithi no, lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani, amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-High Court, babelovile. So kusho ukuthi i-appeal le ingayiba-affect. So yikho o-judge kade bekukhangelisona bekhangela bathi hayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court. So ngamafitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo lanamhlanje. Nge ngafika khona izolo ngathola kuyizithi kuthiwe kuphendulwe namhlanje.
Manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi? Siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili.
Kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende yasemncintiswaneni kapresident kwakuyi-MDC Alliance. Ibandla elithole amalunga ephalamende i-MDC Alliance. Ngaleso sikhathi uKhuphe laye wayele-MDCT laye ekhonapho imncintiswano walidliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abe sithatha over iparty yabantu abawinileyo. Ngibona ngazani i-judgment leyo nxa ingaphuma asithi iphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent. Okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MDCT eziphathelane lama-elections landelane. Kodwa angiboni ukuthi kungathinta labo abasephalamende, kuthinte iparty esephalamende. Zonke izinto ezenzakala eziphathelane nephalamende babe bangeni kiso.
Umnumzana kucaca phulo ngonobhala obona ngendaba zesisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezulu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-$8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele zonke indleko zayo ngenyanga. Ihlanganiso le ithi imali le izaqhubeka ikhuphuka kusiya ngokuthabalala komnotho lokuqonga kwentengo. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association yona ithi umdeni munye udinga inkulungwane ezedlula ezinhlanu ngenyanga okuyimali engeneliswa ngabanengi. Inhlanganiso lezi zithi imbangela ikukhwela kwentengo yezinto okwenzakala mihla lamalanga. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo njalo sikhuluma nje odokotela lezinye izisebenzi zikahulumende kabasayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yababalisi ePTUZ yona ithi kuqala nje ngomvulo amalunga ayo aza kuba esefundisa kabili kuphela ngeviki. Sexhume isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Sizwa ubuhlungu kakhulu njengabathengi ngokuba izinto zikhwela njalo nje abantu bengasebenzi elizweni. Ilizwe lakithi lilalokho esingathi kumbe 95% yabantu abangasebenziyo bayahlupheka kakhulu. Laba abasebenza bahola imali encane kayikhweli kodwa izinto ziyakhwela njalo nje. Kubonakala basemnyameni laba abafanele balungiswe ngokuba njengabathengi sihlala sikhuluma le ndaba ukuthi kayilungiswe masinyane ingaqhubeki inje kodwa isaqhubeka injalo. Okuvela mhlophe njengabathengisi kubonayo yikuthi ezomnotho zilandela ipolitiki. Na ipolitiki ngamanga kahle lazokazimi kahle. Imali le yeZimbabwe kuthiwa yibhondi kayithengi ngendlela yokuthi ingathengi yenza izinto zikhwele ngosuku ngosuku usuku lolana olandelayo lalininini. So ke kumele ulungise i-corruption, ulungise ipolitiki, ulungise i-bond note, ulisuse lingabi khona. Kulapho abathengi abazakwazi ukuthi bathenge kangcono khona.
Uthi wena ezenotho zikhokhelwa ngezepolitiki, ngamanye amazwi uthi ngaphandle kwesisombululo sezombusazwe akulalutho olulungayo lapha kwezenotho.
Yebo, zintathu izinto njengoba ngishilo. Eyokuqala ipolitiki, yesibili i-corruption, eyokwesithathu i-bond note. Zona lezi zinto nxa zingalungiswanga akunanto ezalunga. Ezepolitiki ziqakatheke kakhulu. Ubona amazwe ephumelela ethuthuka athuthukiswa yipolitiki nxa imiswe kahle yona, abantu beyihlonipha beyithemba esingathi thina i-confidence ngesiNgisi, kwenza kube lula ukuthi abantu abavela ngaphandle babuye balethe izimali phakathi kwelizwe ngoba babe bethemba ukuthi umbuso lo uzahlonipha umthetho, umbuso lo uza kukhona kusasa, awudiliki phambi kwakusasa. Kanjalo leyo nto iqakathekile. Kanti ngapha nxa sikhuluma nge-corruption, ubugebengu lobo obukhona bokutshontshwa kwezimali, akula muntu oletha imali yakhe phakathi kwelizwe ivukeke isitshontshiwe. Kube sokugcina-ke ngalokho esithi thina imali yeZimbabwe bond ngendlela engathengi ngakhona. Kuyavela kamhlophe ukuthi osomabhizinisi nabathengi kabayithembi ukuthi iyimali abangayifaka esikhwameni sakhe. Ngokunjalo ilahlekelwa ngamandla i-hour le-hour, i-minute le-minute, kube sokusenza izinto ezithengiswa ngayo ibhondi zikhwele iminithi leminithi, hour le hour.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. siyaxoxela ekobulawayo. Siyaxoxa njalo lesakhamuzi sePlumtree eMpowengzi, umnumzana Rafael Ncube, yena othi ubukhulu obunzima ababhekane labo.
Hayi, kunzima njengoba basuke sakhuluma ekuqaleni kuvezwa imali leyohlobo le-RTGS ukuthi nxa sekuthitshwa i-multicurrency izinto kaziyi kuma kuhle ngesikhathi sikajuni laphana sasikukhulumile lokhu. Kodwa uhulumende kazange athatha amanyathelo, kalalelanga ukuthi thina imbono yethu ikhangela njani, kungani sisitsho njalo. Wakufaka kuphela ngenxa yokuthi uhulumende yethu leyi ayilaleli bantu, iliyana ehamba yodwa kayihambe kanye kanye labahlali belizwe. Kunzima lapha okunye okumangalisayo ngoba isinkwa vele thina sesasebhabeka eceleni kasisasizi ngoba siyadila kakhulu ngoba imali yona leyo ebuzwayo ebesinkwa inzima. Namhlanje kade ngisemashopi lapha ngikhangela impuphu, impuphu eyi-50 kg $316. So kuba nzima kakhulu, asazi ukuthi kusiyaphela umnyaka wonalo kumbe kusafika i-2023 kusiyavotwa sizabe sesithenga malini lezi zinto. Kunzima mpela okokuthi asihlangene nje imiqondo yethu kawuqedakali ukuthi singenza njani.
I-50 kg yempuphu Ncube nxa iyabiza $315, bangaka abayenelisayo khona ngapho?
Bavele abantu kabayenelisi ukuyithenga, ikhona kuphela but akunzima ukuthi uyithenge ngoba yona i-$315 ukuzube layo ezandleni. Iplus emangweni wona lo empoints wona lamabhondi wona lawo esikhuluma ngawo yizinto ezingabonakaliyo ngitsho. Nalapha kubonakala irandi, nale randi langikhona lihamba lifihliwe lisesabi ukuthi lingabonakala liphethe zabotshwa njengoba bavela batsho bathi kabasafuni ukusetshenziswa i-foreign currency. Ibhondi lilitshwana kakhulu plus lezisebenzi ezisebenza uhulumende zenapha ngamateacher namanesi abaningi vele ngabantu abangasebenzi abahleziyo nje abaphila nzima.
Eziphaleni Ncube, asakhona yini amabele mhlawumbe?
Kuvele kasivunanga sile minyaka emibili kuyona lesi sigaba singazange savuna. Le minyaka emibili sibile singavunanga lutho. Kunzima, abantu baphila nzima kakhulu. Abaningi nje sebephila ngakho khonokho ukuthi kungavunywa umumbo nalo oliswayo. Yiyo abantu izalukazi kakhulu ngoba bakhangele kakhulu izalukazi eziphiwayo. Nalabo abasebenza i-food for work yibo abangani bayazuza, but abaningi vele hhayi.
Umnumzana Rafael Ncube, isakhamuzi sePlumtree eMpowengzi, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Ku-Live Talk namhla sikhangela ubunzima abantu ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakweleSudan u-Ame Abdelagi obesijele okweminyaka edlula engamashumi amabili kwele Melika ngemva kokufunyanwa elecala lokuqoqa ukubhomba amahofisi awe-United Nations lawo-FBI eNew York ukhululwe kodwa wahle waxotshwa elizweni. Unobhala jikelele weSADC unkosikazi iStehomena Lawrence Tex sekhuthaze abantu bemazweni angamalunga alinhlanganiso ukuthi baphume ngobuningi mhlaka 25 kulinyanga besekele ukutshengisela kwabeZimbabwe bekhonana ngezijeziso zenotho ezedeswa iziphathamandla zeZANU-PF namazwe afana leMelika lomanyano we-EU. Kubika uMartin Ngwenya.
Unkosikazi Tekomena Lawrence Tex uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awe-SADC akhulume ngelizwi linye emzameni yokubamba ngamandla amazwe angentshonalanga ukuthi ayisule izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe. Ngokunjalo inkokheli ye-SADC yabeka ilanga lamhlaka 25 Mfufu njengelanga lokutshengisela phezu kwezijeziso lezi i-SADC Anti-Sanctions Day. Tex uthi ngaleli langa ibizwe linye ngalinye elingaphansi kwe-SADC likhululekile ukwenza noma yini ezatshengisa usekelo emzameni yokuthi izijeziso zomnotho lezi zesulwe.
So what is going to take place?
Okuza kwenzakala ukuthi ilunga linye ngalinye le-SADC likhululekile ukukhetha indlela elifuna ukutshengisa ngalo usekelo phezulu kwalolu daba. Kuyindlela yokwelekelela ilizwi le-SADC ukuze kwesulwe izijeziso. Kungaba yikukhipha umbiko mhlawumbe ukutshengisela.
UTex uthi izijeziso zomnotho noma zisetheswa abantu abathile atshiluzwe lonke yizo ezibuyisela emuva inhlelo zeZimbabwe zokuzama ukuphuma kunxaki zomnotho.
I have been listening, following on social media.
Ngizwa abanye bethi akutsho lutho ngoba izijeziso lezi zibhekane labantu abathile kuphela. Uma ungaphansi kwezijeziso uyalahlekelwa lithemba lalabo abafuna ukuzavula amabhizinisi.
Confidence because the country is on sanctions.
Uqhubeke esithi asibo bantu kuphela bangaphansi koluhlu lwezijeziso lezi kodwa ngugoqeka lebhanga le-Development Bank lalo elibhekane lalezi zijeziso okutsho ukuthi kulimaza uZulu Makhaza. Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomzana Edwin Ndlovu bathi abavumelani lokuthi ukwesula kwezijeziso zomnotho kuphela yikho okungaletha inguquko kunxaki ezibhekane leZimbabwe.
Ungawakhipha ama-sanctions namuhla kodwa uma okufana le-corruption kulokho kukhona eZimbabwe akula ndlela ilizwe elingaphuma ngalo kungxaki elibhekane lazo. Asingenze ngathi udubo lukhona eZimbabwe ngama-sanctions.
Kukanti umnumzana Mthabisi Dube uthi kungaze kwesulwe izeso akusoke kuphathise uma kufana lenkohlakalo kumbe ukuntshontshwa kwesikhwama sikaZulu iziphathamandla zikahulumende kungazange kume.
Okuqala kumele sikwazi ukuthi la ngama-targeted sanctions and not for the whole country. Kulamanye amazwe afana labo Cuba ahlala isikhathi eside engaphansi kwama-sanctions kodwa ayenelisa ukuthi uZulu athole impilo engcono.
Abanye njalo bathi inhlanganiso efana le-SADC kayikatshengisi ukubaqotho uma ibamba udaba lokudinga uncedisa amazwe afana leZimbabwe isikhathi sesiside bebukela ukonakala kwesimo elizweni. EZimbabwe mhlaka 25 Mfumfu uZulu sekhuthazwe ukuphuma okuningi esiyasekela umkhankaso wekwesula kwezijeziso. Kodwa uhulumende weBotswana akakatsho ukuthi yena ukhangelele ukutshengisela usekelo lwakhe ngandlela bani ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu oluzayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabro kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje uluhlu lokuthi amaqembu enguqu azadlala njani kuma quarter finals enkezo yeChibuku Super Cup lwethu lwelamhlanje. Njalo iqembu leHighlanders lixekwele leFC Platinum. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma nentatheli zindaba ngemva kokwethulwa ukuba amaqembu azadlala njani kwisigaba se-quarter finals. Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders Morten Ngwenya uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhosso lidlulele kwisigaba esilandelayo lize liphakamise inkezo.
Hayi, thina vele singobokuncinta, siyancinta sidlala umdlalo omnandi onambithisayo. Nxa ukhangela iBhosso noma ungayikhangela siqalisa isizini sathi idlala kuhle kodwa into yayiswelakala kuphela yinhlanhla. Kodwa khathesi inhlanhla siphendukile. Sibonga iHighlanders as board, sibongele executives, sibongele ama coaches, ama players, ama supporters, siyabonga.
Kweminye imidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano wenkezo yeChibuku, iqembu leTriangle lizadlala lele Harare City, iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Manyika Diamonds, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Ngezi Platinum Stars. Sithangele ukuba amaqembu azadlala njani kulimpela viki kusigaba seCastle Premier Soccer League. Kusasa ngomgqibelo iqembu leYadala lizemukela ele Manyika Diamonds enkundleni Rufaro, iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Triangle ngase Trojan Mine, iqembu le Tail 1 lizanqikelana lele Chapungu ngase Ascot, kuthi iqembu le Rentals lizadlala lele Black Rhinos ngase National Sports Stadium. Ngensonto iqembu le Wangi lizemukela ele Harare City ngase Colliery. Eminye imidlalo yeviki lamajuma amabili lesikhombisa izadlalwa ngolwesithathu lwangeviki ezayo, njalo le ingeguqela uzakuba phakathi kweqembu leZPC Kariba lele Highlanders eNyamunga, iqembu leChicken Indiza dlalele leCape United ngaseBarber Field, iqembu leNgez Platinum Stars lizadibana nelebulawayo Chiefs ngaseBaobab, futhi iqembu leDynamos lizemukela eleFC Platinum ngaseRuvaro. Le midlalo idluliselwe phambili ngoba amanye amaqembu la elabadlali abayingxenye yeqembu lesizwe eliyedlala leli leSotho ngensonto khona lekwele leSotho emdlalweni wehlandla lesibili elomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo wangensonto likhokhela nge-3-1 okuyimpumela yomdlalo wehlandla lakuqala oqhutshelwe kweleZimbabwe ngenyanga edlileyo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lezokholo elizibiza ngokuthi The Mustard, lona elikhokhelwa nguJoseph Jele. Kubika uEzra Chisa Svanda.
Amajaha akojele la omathathu athi akhule ecula enkonzweni okhuluma emele abafo wabo kulingxoxo nguJoseph.
Bizwa ngoJJ ngoba umama uthe enzala wanika ibizo wathi Joseph. Ubaba wami wathi ngeke adlule ngumuntu wesifazane, wasenginika isibongo wathi ngujele. Mina ngathi ngeke ngidlule ngabantu abadala, ngathi ngathatha uJ kaJoseph, ngathatha uJ kaJele, ngase ngizibiza ngoJJ. Iqembu lethu lisungulwe emnyakeni odlulileyo, lona lisungulwa nguJoseph Jele esekelwa ngabafowabo uJotam Jele loJohn Jele.
Ubeka okajele chasisa ngegama leqembu labo ukuba lijoni njengabantu abacula ezokholo.
Size sikhethe ukuthi sibizwe The Mustard Gospel Group ngikuthi sisasemancane emculweni kodwa sifisa ukuchumayeza ngezokholo umhlaba wonke, saziwe umhlaba wonke. Khona ukuthi mustard kutsho intanga encane kuzo zonke, kodwa nxa isikhulile ihluma laphana ikhula iba isihlahla esikhulu kuzo zonke izihlahla.
Abaculi phela abaningi abasecathulayo banikezwa umdlandla wokungena kwezomculo ngabanye asebephakeme. Kuyafana nabo The Mustard, bona bathi baqundwaqundwa ngumfundisi wabo.
Owasenza safuna ukuhlabela ngu-Apostle eKingdom, sathi mana simdinge lakanye samdinga samthola, wasincedisa wasitshengisa indlela ukuthi hayi bafana bami hambani lapha indlela nazi. Siyambonga kakhulu Apostle eKingdom. And okunye okusenze sakhetha ukuhlabela ezokholo ukuthi thina imuli yethu sikhulele echurch and besithanda ukuhlabelela echurch.
Isikhathi asisavumi kuWoza Friday, phosela izwi kubalaleli JJ.
Lelo li-album lethu lakuqala iveyili letempeli, yilo i-album lethu lakuqala. Thina sitholakala koBulawayo elokitshini lasePhumula. Ukufona siyatholakala lakuWhatsApp enambeni ezithi 0782111922. Siyatholakala lakuFacebook ungasecha uJJ and the Mustard, uyasithola khonapho.
Siyabonga ke uEzra Chisa Svanda ngokusethulela uhlelo Woza Friday. Ukuziphetha ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emela isebenzi ye-ZCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezulu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.